So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alipho kanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 4 zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende usebize amalunga ekomiti yedalela eParliamente ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela i-delimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota.
Uma singathatha nje i-province yakithi eMat North, uyabona nje ukuthi indawo eziningi ingcele idwetshwe ngendlela efavor lona icembu elibusayo.
Abaculi sebesole kakhulu umbiko othi kule mizamo yokuthi umhlabeleli weZim Dancehall uWinky D avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa emsakazweni.
Udaba lolu luzisa ubuhlungu kakhulu ngasikhangele intsha esemkhakheni wezomculo okukhangelelwe ukuthi ngabe yibo abalimukisa uzulu wonkana ngezehlakalo ezikhona elizweni.
Uhulumende uthi abantwana besikolo abazaqala ukufunda kungelambadalo kuyona le item ngabezikolo zemaphandleni.
Umkhankaso wethu kakhulu kakhulu nokuthi sithi uhulumende kayenze khonokwa ku-R20.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende usebize amalunga ekomiti yedalela eParliamente ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela i-delimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota. I-commission yezokhetho e-ZEC yethule umbiko we-delimitation ngeviki edluleyo. Idale le-parliamente lingaqeda ukuhluza umbiko we-delimitation, umongameli Emmerson Mnangagwa uzamele ethule ilanga lokhetho. Kodwa abemandla le-CCC bathi uhlelo lwe-delimitation aluqutshwanga ngokusemthethweni. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Zenzo Nkomo ukuze sidingide ngokujulileyo udaba lwe-delimitation.
Yebo kandle, lamaqembu wonke nje ezweni epolitiki kufanele baye nabo ebantwini bakhuthaza abantu ukuthi bareges. Kodwa ke umsebenzi omningi usomahlombe ayo iZEC. Sibe sesisiza ke futhi kokudwetshwa kwabutha kwemngcele. Uma uthanda ukukubukisisa lokhu ngelihlo lepolitiki, uyabona ukuthi ukudwetshwa kwemngcele kudwetshwe kufeva iqembu elibusayo. Ungathi futhi ngenxa yokubhekisisa uthi vele lokhu kwadwetshwa iqembu elibusayo, hayi ukuthi kwakusenziwa yiZEC, ungathi kwakusenziwa yiza noPF, ngoba izindawo eziningi uma singathatha nje i-province yakithi eMat North, uyabona nje ukuthi indawo eziningi ingcele idwetshwe ngendlela efavor lona iqembu elibusayo. Uyilapho okusukela khona ukuthi ngithi mina kufana no ukuthi kade kungenziwa iZEC, lokho kade kusenziwa nje liqembu elibusayo. So uma uthanda ukusondelela ke ukucubungula lokho, uyabona ukuthi akukho la esiya khona. 2023 lona ama election izano yenza ngayo yonke imizamo ukuthi ihle iwine ukhetho ingakayo khethweni. Yilokho esikufundayo ngalokho kwenziwe iZEC ngale delimitation abathi yenziwe okulindele ukuthi iyophasiswa elokhuzana eParliamente nangupresident.
Manje ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangela ukuthi iZEC yenze i-delimitation efana layo naleyi? Sizathobani
isizathu silula kakhulu. Isizathu siya ekulokhu esi amaqembu kakhulukazi aphikisayo amanye anokukhala ngakho ukuthi iZek ayizimelanga njengalokhu kuchazwa laphana kumthetho sefu. iZek iludlawo olokubamba umlilo isetshenziswa yiZANU-PF. Sithundubaliswa amehlo sibone ungathi sidila ngeZek inhlangano ezimele eyombuso, kodwa ke iqiniso lilonke sidila ngeZANU-PF. iZek lena uma ubona imsebenzi yayo kukho konke kwenzileyo, uma ukubuka ngeso lepolitiki ubona iZANU kukho konke lokho kade ithi yakwenza ekwenzileyo ngedelimitation. Njalo iZANU kuyakuthiwe uma ufuna ukuwina iconference uyiwina ngama-credentials, ukusho ukuthi ukubhalisa kwabantu abazothamela leyo conference kuhle kukunike umphumela wena ozabe udinga ukuthi laba bantu bonke ngabantu abazongivotela na.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo siphatha amandla sebandla leCCC ubeqoqa icingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Abaculi sebesole kakhulu iqembu labasakhulayo elikhanya lelobudlelwano leZANU-PF elizibiza ngokuthi yi-Economic Empowerment Group, lona elithi umhlabeleli weZim Dancehall uWinkie kumele avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa elizweni ngoba ekhuthaza uZulu ukuthi avukele uhulumende. Abasakhulayo baleli qembu bethule amazwi la emhlanganweni abawenze lentathelo izindaba eHarare izolo ngemva kokuba uWinkie D ethule idlalade lakhe elilengoma lesihloko esithi Zimba Zemabwe, lapho akhuluma khona ngokuhlupheka kukaZulu ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi lokudilika komnotho. Abanye abahlabeleli bathi okwenziwe ngabatha laba kulihlazo. Bathi abezombusazwe akumelanga batshele abaculi okokuhlabela. Ibandla lesisi lalo lisole kakhulu abasakhulayo laba lisithi phansi kohulumende walo abahlabeleli bazahlonitshwa njalo bavunyelwe ukuhlabela iloba yini abakufisayo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabaculi oyimbongi uBhekani Dube.
Udaba lolu luzisa ubuhlungu kakhulu nxa sikhangele intsha esemkhakheni wezomculo okukhangelelwe ukuthi ngabe yibo abalimukisa uZulu wonkana ngezehlakalo ezikhona elizweni. Ngoba ngicabanga ukuthi abaculi umsebenzi wabo kuyukuthi balimukise abantu hayi ngezepolitiki kuphela, kodwa kukho konke okwenzakalayo elizweni sakhile. Abaculi kuwumsebenzi wabo ukuthi bazise abantu ukuthi kwenzakalani elizweni. Akumelanga nje kube lo mculi othatha uhlangothi, kumele nje babe ngabantu abazimeleyo abakhuluma amaqiniso ukuze uZulu wonke ananzelele okwenzakalayo. Lelo liphutha elikhulu kakhulu abalenzile, ngoba baziveza ukuthi bangobani, pho abasekeli bazabathola njani nxa sebevele baziveza ukuthi bona bahamba lalo uphuhlangothi.
Wena njengomculi Dube, nxa ubona udaba olunje lusenzakala komunye umculi, kukuphatha njani nxa ucabanga lawe ngamanye amadlalade mhlawumbe owaqoqayo, nxa ucabanga ngelakusasa lakho kwezomculo njengembongi ekhuluma kakhulu ngokwenzakala eZimbabwe?
Mina bengingamkhuthaza umfowethu obe lamagama aqondise kuye abuhlungu ukuthi angapheli amandla, akwenzayo kuhle ngokwenzela uZulu, akakwenzeli ukuthi athole isinkwa kuphela. Ngoba esikwenzayo njengabaculi njengezimboni asikwenzeli ilamhlanje, kodwa sikwenzela lekusasa labantu. kusasa abeze politiki bazakhumisa nomlotha kube kuhle. Zona lezi ingoma ezisolwayo namhlanje zizabe sezidlalwa laba kade besola bengasakhangela. Ukungakhangelwa kwabo kuyabe kusitsho khona ukuthi babe lezithukuthuku eziphelele kwenjengezinto.
Ukuyiwa nje kukhetho kuyini ongakukhuthaza abanye abaculi?
Abaculi ngiyafisa ukuthi sibambisane ekukhuthazeni abantu ukuthi bazimele ekuthini bakhethe kumbe babhalisele ukukhetha. Abahambe nje bethathe uhlangothi labo ukuze kusasa bengakhali ngalabo bazabe bevotile. Kodwa engingakukhuthaza nje uzulu wonke ukuthi bengatholakali besezindaweni lezi okuthiwa bengayikizo begcine sebelimele. Ngoba ukhetho umuntu uyabe yedwa engela muntu ombonayo ukuthi ukhetheni. Ukuhamba emicimbini behlanganyela besiya supporta bebonisa ukuthi basupporta liphi iqembu kuyakwenza ukuthi balimale, kuyakwenza ukuthi bazonde bengazuzi ezinye izinto okufanele ngabe bayazizuza. Kanti uzithulela nje usebenzise ingqondo yakho ukuthi mhlazana ukhetho lufikile ngizahamba ngifike ngifake uca wami laphana, kungabasiza kakhulu.
Lo ke ngubhekani Dube imbongi njalo engumhlabeleli ubexoxa ecingweni lo ngtungameli inkomo Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lo Winky D. Uhulumende uthi abantwana besikolo abazaqala ukufunda kungelambadalo kuyona le item ngabezikolo zemaphandleni. Echasisa ngaleli nyathelo umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Edgar Moyo utshele iphephandaba leChronicle ukuthi ngokuya kwesikhathi abantwana bonke bazafunda kungelambadalo. Kunjalo nje inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe ikuphe imbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini iTwitter ukubana inxusa uzulu weZimbabwe okuhlanganisela ababalisi abazali labanye uzoncedisana labo ekubhikitsheni abakuqoqayo ngolwesihlanu. Bathi umkhankaso lo olendikimba ethi Save Our Education ZW uqakathekile ngoba uzatshengisela uhulumende ukuthi ukungathembeki kwakhe akujabulisi izizalwane zeZimbabwe. Ababalisi bathi bathenjiswa imbadalo engamadola phose angamakhulu amahlanu lengxenye awemelika i-US $540 ngenyanga ngomnyaka owedluleyo, kodwa lanamuhla leyo mali abakayiboni. Izolo enye njalo inhlanganiso emela ababalisi i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe i-PTUZ ilobele uhlangothi oluqatsha izisebenzi zikahulumende kule Public Service Commission icela umhlangano lomqatshi izikolo zingakavulwa. Lale inhlanganiso ilezikhalazo ezifanayo. I-Studio 7 ixoxele isikhulumeli se-Atuz umnumzana Themba kuye Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Lonyaka sikukhangele sathi thina singayabuthana eHarare siba lenkinga yokuthi sigcina sesilabanye bethu asebebothiwe nje ukuthi kathesi silabanye bethu abalitshumi plus two plus 16 ababotshwa last year besiyamelela NJMC. Lonyaka sithe sithi ukutshintsha indlela esisebenza ngayo. Amalunga ethu asemkhankasweni onzima kathesi lapha abakhona ukunxusa abantu ukuthi bezobancedisa ukukhuluma ngezinto ezigoqela uhulumende ikakhulu president wabika ukuthi umnyaka lowu education izabe i-free. Kuyinto ayeke yayenzakala emuva le abantu asizange sikulandele. Lo nyaka usekukhulumile imbhikitsho wethu wobunye esizabe sikhuluma ngakho sifuna ukuthi kugcwalisiswe uhulumende yi-state funded education njengoba thina vele siyi-atu sihlala sikhuluma ngayo ukuthi ukuthengiswa imfundo kubi akube kulendele isisekelo sombuso esikhuluma nge-state funded education. na upresident wae kulumeli ukusebenzisa njengendlela yoku dinga ama vote titina umhlaka 9 kusesondele mhlaka 6 zabe sikhuluma ngakho sikhangelele ukuthi mhlaka 9 akula mntwana ozavuzwa ifees ababalisa banikezwe ikhono labo leliyana elalikhona kungakafiki u 2018 October yikho lapho esikhangele khona ukuthi liphosa libe living wage nase silapho ke ku 540 US dollars yi 7 zonke sesingaqala ukukhuluma ngokuthi iyenelisa yini abantu
ngobani elibanxusayo ukuthi babe lani kulo mkhankaso njalo libona ungasiza na kuzikhalazo zenu
kwaqala thina singamalunga e-athuzi inxusa ababalisi esisebenza lapho ngabantu bakuqala abesibili abantu esibanxusayo nezinye izisebenzi zikahulumeni ngoba singathi thina khankaselo i-540 US dollars asiyifuni singababali zonke siyifuna zonke izisebenzi zikahulumeni ze-540 US dollars abantu esibanxusayo nabazali lathi singababalisi nabazali thole nzima ngemali yokubhadala ifee thole nzima ngendleko ezidingakalayo esikolo ngokunjalo abazali bonke siyabanxusa laphana ukuthi khangelani uhulumeni sithembise ukuthi uyabhadala ifee futhi free education 2023 and not free education next year kodwa sokho sikhuleka sikhokha indleko zesikolo sinxusa wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi akhangele ukuthi uhulumeni uyalandela yini akukhulumayo umkhankaso wethu kakhulu kakhulu nokuthi ifee uhulumeni kayenze khonokho akudingisa abantu
lizakwenza umkhankaso lo lingaphi
sikhangelele ukuthi lapho umuntu akhona bayendaweni abangafika bahlangane khona bebaningi ngokunjalo iZimbabwe yonke sikhangelele ukuthi ngesikhathi esifanayo kuzabe kulo mdibithi wonalo abantu bethola ama-placards behamba bekhuluma abanye bezithatha ama-video besiposta ku-social media kodwa physically sikhangelele ukuthi lapho abantu abazabe bekhona baqoqane bayebuthana kwenye indawo bayenze umdibithi wonalo bona ukuthi uhulumende uye-ICT
kule nhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eyababalisi njalo balobe incwadi beyilobela i-Public Service Commission hlabela ngomanye yini
i-Progressive Teachers Union siyahlangana layo kumbumba yethu yama-union ababalisi i-4Z ngokunjalo esikwaziyo nxa bebhala incwadi ebhale i-Public Service Commission bakhuluma ngendaba yesalari bakhuluma ngendaba yomholo bakhuluma nge 540 US dollars. Okuyiyo ingoma esiyihlabelayo lathi.
Hello ke, ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Athuz ebesixoxa laye ecingweni eselubhane. Sizame ukubamba isikhulumeli sesiphathamandla sohlangothi lwe-primary and secondary education ukuzwa ukuthi uhulumende uthini ngalolu daba kodwa samswela. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulojaha oleminyaka yokuzalwa elithumi lesikhombisa 17 obotshelwe icala lobugebengu bokuntshontsha imali ehlome ngombhobho. Ngelanga lenew year ujaha lomngane wakhe uSilas Sibanda yena usadingwa ngamapholisa oleminyaka yokuzalwa engu-33 bahlasela omunye umlisa owayezihambela ngenqola yenkomo bamthathela imali engamarandi azinkulungwane ezimbili 2000 rands konke lenqola yakhe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Brazil bezigcwele ezitaladeni zivalelisa umdlali wenguqu owayelodumo uPhele obekwe izolo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Basakazi abahle be-Studio 7 lonke jikelele ngiyalibonga ngilibingelela ndifisela umnyaka omutsha kunalo sikiyo singene kiwo ukuthi ngakuthiwa lingaqhubeka lisenza lokhu ukuze kuyefika njalo kuma-election. Ake ngiqondise izihlobo zami lezi zonke ezikhona kuloba oqeda kukhuluma obhulema amabandla wonke ukuthi umgabe wayengakhanyi umnankagwa kakhanyi lo chamisa ngaze angenela yeka kulalutho but manje uchiye kulenga lapho amubi khona uchiye kulenga azi ukuthi uThunywe Mbantambo yefunde ukukhuluma lawe kupolitiki ambona ngani kaukuqamba ngakuhle kazwanga ukuthi uthini kacace futhi ephindi ngoba nqa esole konke ozoswa lochamiswa wathi umncane ngandla uqale wayefundela upresident ukufunda esikola kuchuluto kaqambanga ukuthi kwenziwe njani phela ukuthi abalawo uchamisa izisole la umnanga kwaziswela umgaba zisole bebuyele ebrightini obufunwa nguye ngiyeqinizela asithiyeni kathesi ukukhuluma ngomalakhi asithiyeni ukukhuluma ngogawula asithiyeni ukukhuluma ngojoseph chuma asithiyeni nje konke ukuzinze konke kwakusisindawo lokhu asikhulumeni ukuthi selidumele emansumpeni manje kathesi siya kuma-election izinyanga ezilandayo seduzeduze kathesi khona asikhulumeni ukuthi madoda asiphopheni sicine senzeni so madoda asiphopheni sicine senzeni so owezanu kathiye ukukhuluma nge-3PC i-3PC kathiye ukutshona ezihlupha ngezanu kasikhulumeni ukuthi siyangaphike kathesi sesigijimela ukuye wina manje nansiyani ilayini yokuwina sikhona sesimane sigijimele tshaya intambo kasibone ukuthi intambo singayitshanxa sikhulume ebantwini sathini lokhu kutshona sisolana kuyaloku kusibisela ingqondo emuva le erodisia sicabanga usimithi sicabanga umgabe sicabange kathesi umnankagwa sicabanga ubala sifuna ukucabanga umuntu asicabangena unkulunkulu sihambeni phambili ke kathesi sisidonisa sisiye kuqeda indima phela kathesi sokusiutshuta indima sisiye kupheleni lalinanzi yokuthi nxa indima siye kupheleni inkomo leyo sesehlwe ukutshibilika sezivoqa singavoqi ke kathesi asibe ni straight senze ukuthi lanxa sisiye phuthi 2023 lo sibone ukuthi hayi iphutha libe kithi kumbe iliphi ibandla libona ukuthi iphutha libe kilo yiliphi ibandla libona ukuthi iphutha libe kilo sithiyeni ukube sikhuluma ngabantu sibiselani emuva sikhuluma egugrawund wegugrawundi uvele kume kulenga kukhona siyakwazi lokho sikulindile asoze kwaphonga uphutha nje mahlayana asiyeni phambili kathesi madoda ngiyabonga ngala mazwi
sakazi omuhle siyabonga umnyaka omutsha linjani hayi siyabonga umnyaka omutsha ka-2023 siyaphila sonke siyabonga siphila inkosi sasigcinile bengicela upawula lami kulo baba lowo ngiphendele lo baba lowo owumanayo lo uthi izanu izafana nje le lokhu zima sozikwanisa ukubusa cha into ekhuluma uyawumana baba ayikho le nto le awuyekela abantu beke bezame okunye okutsha hawu la ufakazi lento eyikhulumayo laba abantu akazibeke bephathilise yikela abantu bezame okutsha abantu behlupheka 40 years besembusweni akula nto e-right ekhona inhlupheko yodwa abantu sebabalekela izweni bagcwele ngaphandleni ngapha bayizigebenga babulala abantu besenzile ukuqhubeka bebusa awuyekele ukuwumanela abantu makuwukuthi ngowe-MRP awuzame ukufokasa ku-MRP ngiyabonga msakazi
i-studio 7 ama-studio 7 amahle mpingelele abantu bakomthakazi bonke lapha abakhona lapha ngizathanda nje ukuphawula ngale ndoda le ehlala ikhuluma ngebhinga le ukuthi khona izinto ziyenzakala ezinhle khona thina sizibone brawana uyabona kuthiwa Mr. Lunga aso Lunga kuthiwa Musaka ya Musaka sorry Mr. Musaka lo uthi yena imigwaqo isilungisiwe izinto eziningi sezilungisiwe abantu abaziboni ngabona ushe bhinga futhi kuhlukanisa ibhinga lezi ndawo uyabona hamba kathesi emgwaqweni lo usuka elokhuzeni e-turn off le Follows inyama endlovu road uzuzwedi echolotho uyabona uzobona ungakusitshela izinto esingazizwayo ndoda uyabona ebuseni so uqale amanga umnyaka ucala kati linjani usihambela amanga ebuseni la
ye studio 7 linjani studio 7 hayi ingene njalo eminyakeni omutsha abasakazi bethu hayi sithemba lingene kahle kakhulu eminyakeni omutsha hayi lathi lingenele kahle nje eminyakeni omutsha sithi happy new year hayi siyabonga izindaba studio 7 siyabonga kakhulu sithi ngali sihlale libambe kanjalo mpela siyabonga yana mfazi othanda ukuphawula ngezombusazwe wakithi njengoba nje sesilanda ukhetho nje kathesi hayi laphana kusuze kube lotshintsho lapha utshintsho soze lube khona ezimbabwe laphana masters yathina hayi utshintsho soze lube khona ngoba ungakhangela iphathi lele ethi funa ukukhipha izanu la ile strategy sezanu p f so ukuthi ungakhipha enye izanu enkulu ufake izanu encane hayi ivela kusuze kube lotshintsho kakhulu ngapha emhlulweni wamandebeleni ngapha kusuze kube lotshintsho ngoba ungakhangela laphana o-vice president o-sitiringi wesindebeleni kuzanu kunjalo ku-3PC kunjalo so utshintsho luzaba ngapha bantu bemandebeleni konaphana utshintsho soze lube khona into engalicebisana ukuthi nje izibambelelana kwenu iphathi ye-MRP mthwakazi hayi lapho ngemba utshintsho lungaba khona ngoba lizakwazi ukuthi lani lizimele ezigabeni zenu lilungisele kokulihluphayo lizimele u-MP ongwenu ukansila engwenu masithi utitsha usishweni nto akati mfuni ngiqoke u-MP ikansila liyamkhipha uyaphuma lifake utitsha wesindebeleni konke amanesi nesipholiseni yonke into kube ngabantu bemthwakazi yini ngaphandle kwalokho hhayi lizahlala sikhala
as Cassie, Savan, Zimbabwe. As long as NPF, the TPC, Zama, Stasis, I'll say, 1979 plan, the court to SAE, TPC, Siawo.
Bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amalunga ebandla lama-Republicans adabukene phakathi ngesikhathi sokhetho lokudinga usomlomo wedalele the House, okubangele ukuthi ofuna lesi sikhundla umnumzana Kevin McCarthy engasitholi. Kwenziwe ukhetho kathathu uMcCarthy elokhu esehluleka ukuthola amavoti eneleyo ukuthi abe ngusomlomo. Lolu khetho luzaqhubeka lamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende usebize amalunga ekomiti yedale lePhalamende ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela idelimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota. abaculi sebesole kakhulu imbiko ethi kule mizamo yokuthi umhlabeleli weZim Dancehall uWinky D avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa emsakazweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.